Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-27 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukanisa imingcwele yokuvota olwe-delimitation olwethulwe izolo.
Yebo, kambi idimisi esiyenziwe, kodwa ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abaqhuba besiyabhalisa xa sekufika isikhathi sokubana bavotela bazavotela nxa bekwenze sokudlula i-delimitation.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabusi kuhle kwenkokheli ekhona.
Into ekhona ezwe ngithi wonke umuntu sengusiphathelene, wonke umuntu osezama ukuthi athengise ukuthi aphile.
Gambe ukuqhubeka esikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe.
Nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsula kumbe azimbambe emsula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhuthaza abantu ukuthi beqhubekele phambili bebhalisa ukuvota kulandela kwethulwa kogwalo oluzabonisa ukwehlukaniswa kwemingcele yalapho abantu abazavota khona olwe delimitation exercise yinhlanganiso yezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission izolo. Idale lephalamende lizacubungula ugwalo lolu okwamaviki amabili andubana lube ngumthetho phambilini kokhetho luka-2023. Ezinye izigaba zelizwe ezigoqela eMathebelele neMidlands zilakho ukunciphiswa ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota. Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uchasisele usithandekile mhlango weStudio 7 okunengi ngenhloso yabo kwingxoxo le elandelayo.
Nxa ungasuwo mbiko opheleleyo, kodwa siyabona usungumbiko ophose ngxa yokuthi ufike emaphethelweni alokho okuzaba yikho khona ekuphetheni kwendongo. Siyananzela futhi khonapho unjalo lowo mbiko ukuthi sokube lokutshintshotshintsho oluthile oluthetha indawo kuzigaba ezitshiyeneyo, kumawadi atshiyeneyo nakuma-constituency atshiyeneyo. Abanye bazaqhetshwa lapho bayefakwa ngale. Konke lokhu kubangelwa yikuthi bekuyindlela yokuzama ukuthi inombolo lezi ezikhalelo ezingenza iwadi le nombolo ezikhalelo ezingenza i-constituency zifinyelelwe. Kodwa-ke kunjalo yikho sizawukhanyisa kuhle umbiko siwunanzelele ukuthi uyisimo bani. Kodwa thina njengenhlanganiso ezakhamizi besivele sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayebhalise ukuvota. Akutsho ukuthi ngalo mbiko osulethiwe abantu sesiyazithulela, abantu siyaqhubeka sibagqugquzela ukuthi bahambe bayebhalise ukuvota. Yebo, kambi idimisi esiyenziwe, kodwa-ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abaqhuba besiyabhalisa xa sekufika isikhathi sokubana bavotela bazavotela nxa bekwenze sokudlula i-delimitation. Ngendlela yokuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ongumhlali wakobulawayo, umhlali weZimbabwe ongabhalisa ukuvota engabi lovalo kumbe lokwesabuso kuphumele umbiko. Umbiko abaqhubeke besiyarejista ukuvota, inombolo zixanse ziye phezulu. Lokho yikokuqakathekileyo okufanele kwenziwa ngabantu. Njalo kunye sizakwenzeka ukubana abantu sibanike esingathina i-information yokuthi kuhamba njani ngobuzananzela kwezi ndawo kuqunywaqunyiwe ukuthi abantu bakuzisa ukuthi khathesi nxa umbiko usuphume ngokuphela kwabo bakwazi ukuthi hhayi nengxebe ngukuthi iwati sengigqunywa wafaka kuleyana, abantu bakunanzele khonokho ngoba singaye sibayekela abantu bengakwazi bazayesubelahle bengasakwazi bakuliphi uhlangothi. So kakati kwa wata bantua kubeke siba niki information ekeleo ilo kutia information dissemination kwa zita bantua bananzelele paru kwa sila wanda bata ala posi haba ngaipi nga suso kwenza kala haba nufaili ba uniwe o umbi kwa ukeleo ba kasisele kwenza ziba kwazo kuti
kuyi ninja logu nye Eliza wenza seli tolelo umbiko
umbiko singa utola ukuala wawo kakati kili kuti haba shali ba kubula wawo haba shali we matepelele nda haba shali we Zimbabwe bananzelele uuti aso upela wenda omunye lomye umtu lomlando ukubana nga aso ufiye sikasa ukubana abantu bahambe baye vota akubeka ehambe emavotini akushuthi ngabhalisa uphela khona kungani abantu fanele behambe baye vota abantu kunaze ukuthi omunye lomunye nga ngumhlali weZimbabwe ulomlando ukubana ube ingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe lokuthi ayi decision making ukwekela ukuya vota ikuvota njani ngoba abantu bazayenza izinqumo lezo zinqumo zisenza impilo yami lempilo yabanye ibe affect ngezinqumo abazenzayo ngezinye indlela sithi thina singahlala emva sibukela abantu bezithatha besenzela izinqumo asenzeni thina izinqumo ngokuhamba siyevota siyefaka lo muntu esikhalibana simkhethe simthandileyo esibona ngathi angasiphathi ukuba nathuthukise ilizwe athuthukise isigaba athuthukise lewayi so lo uqathe kumele abantu bangahlali engesikhuthazani sikwenze lokho ngokushesha abantu futhi ngasikwenza lokho singathiya abantwana emuva kusana abantu abadala siyakwenza sithiya abantwana emuva abantu abethu abasebe leminyaka edlula 18 kusiya phezulu ngaso kufike evotini siyakhuthaza sihambe indawo labo bayeyingxenye yokubana bavote bakhethe lo muntu abazama abamfisa ngoba sithaza ukuthi bona abantu abajavele ngenombolo sebele inamba ezinkulu ezedlula thina abantu abadala so uqathele ukuthi yebo kamdimation siphelile yebo kambure sisiluba ivota kodwa kupheleli khonapho qhubeka futhi uyevota ube ingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe ukuba lizwe elithuthuke siyaphambili ngokuvota kwethu.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Ukhetho lokudinga umongameli amalunga edalela eParliamente kunye lamakansila luzenziwa ngomnyaka ozayo. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla weBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa saqala ukumbuza ngomcimbi abawenze emahofisini aleli bandla phambilini kwelanga leKhisimusi.
Sibe le party ehofisini yeGertrude Mthombeni House yeyoba yiheadquarters yeCitizens Coalition for Change koBulawayo lapho sibe lokuhlangana namanye amacomrades esingakawaboni iminyaka eminingi. Ya njalo kwadliwa abantu basuke vele sebehamba ngezisu ngenxa yokusutha inyama ebuthakathaka imnandi umangalisayo. Utheke futhi izolo ukhansela uka 26 enketha uMpumelelo Moyo ube lomusa wancedisa izimuli eziyi 400 families ezincedwe ngukansela Moyo kundlela yakhe eyokuphathisa abantu abesigabeni sakhe. Umusa lo ngathi into azicabangeleyo yedwa njalo imali yakhona suka esikhwameni sakhe. Siyakujabulela lokhu sithi aluba abantu abaningi bengakwenza khona into ejabulisayo kakhulu.
Wona umnyaka lo ozayo liwubona unjani umumo wakhona nxa sikhangele impilo kaZulu?
Impilo kayimanga kuhle. Impilo yiyona le yokuthi akula misebenzi. Imisebenzi eyabikhona khushelwa bona abantu bena abantwana babantu abasekela ibandla leZANU PF benxa kungayisi ikho vele kuyabe kule fetja edlalwayo ezakwenza ukuthi uZulu engayenelisi ukuthi athole lowo msebenzi. Into ekhona ekhona ezwenzane ngizithi wonke umuntu sengusiphatheleni wonke umuntu usezama ukuthi athengise ukuthi aphile khona kungela abantu abangathenga lokho okuthengiswayo. So ngesikhiwa bathi suffer continue kusitsho ukuthi udubeka vele uqhubeka usiya phambili hhayi kunzima kwele.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla leCCC koBulawayo. Agambe ukuqhubeka esikhundleni ekhokhela ibandla le-ANC okuzenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. URamaphosa ukhethwe ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla kungakhathalekile lamacala okungethembeki awayetheswayo. Enye inkokheli ye-ANC eyiyo eyaphathisa ukwethulwa kohlelo lwamaphepha olwe Zimbabwe Special Permits ngomnyaka ka-2014 yanqotshwa kukhetho lwebandla le-ANC olusanda kuqutshwa. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina kithi njengeZimbabwe Community in South Africa, hayi kuyinto esizoyamukela ngoba ukukhetha ukukhethwana kwabantu base South Africa kuyintando kaZulu wase South Africa, njengokubusa kwebandlalelo elibusayo namadelegate ngendlela abona ngayo umthungameli wabo ephethe ngayo. Kungakho thina sikwamukela njengoba nje kunjalo.
Manje ukukhethwa kuka Ramaphosa kuyatshengisa na ukubana amacala awetheswayo awalasisindo na?
Into esiyake sinanzelele thina nge-South Africa ukuthi kuyehlukaniswa izigaba zomthetho, i-judiciary, parliament ne-executive, ukuze kufike lapho ukuthi into ayidibaniswa. Political affairs and legal affairs ziyehlukaniswa. So njengoba i-ANC yona yakhetha ukuthi akunga-adopta i-report ethi yena uRamaphosa mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayese yeqe imithetho, kusho ukuthi khona yikho lokhu i-ANC ekukhethayo. Ndiyakuzwisisa ukuthi umthelela wakho utshoni njengebandla elibusayo, ngoba ukubusa kule mithelela ehlukeneyo, ngoba nakho futhi ukubusa akusho ukuthi izinqumo zokwenziwa nje, kumele kukhangelwe izigaba eziningi zokubusa ukuthi kutshoni phambili.
Nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho kwele South Africa, ungathini nxa uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe emabandleni, ikakhulu ibandla elibusayo? Kuyatshengisa yini ukuthi kulo mbuso okhululekileyo okantando kaZulu?
Khona kutshengisa khona ukuthi umbuso wentando kaZulu vele ukhona la South Africa, ngoba nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsula kumbe zimbambe emsula, kumbe kusazophikiswana ephalamende, kumbe kuzokuphikiswana ephalamende, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki ngodaba lwakhe. Kuyacaca nje ukuthi into yakhona iqhutshwa ngokuphikisana nje, hhayi ngezempi noma ukubulawa noma ukuboshwa kwabantu. Abantu bahambile bafika kukhonferensi bakhetha lokhu abakukhethayo, bavumelana ukuthi umuntu lo nguye abazomvuma ukuthi abe ngumsekeli wabo, bamsekele abe ngumphathi wabo. So kuyatshengisa nje khona ukuthi iSouth Africa yona isebenzisa democracy ekubuseni, ngoba noma bengazwani enkulumeni ethize noma bengazwani ngomuntu othize, akukho kuba lodlame ngenxa yalokho, kuba nje ukuthi into yakhona iphikiswana, bahambe bayophikisana baqede baqhubeke ngokuphatha izwe labo.
Lo-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isiphathamandla sebandla lezivano PF kobulawayo umnumzana Khumbulani Mpofu obutshwe labanye bakhe abayisithupha izolo ngemva kokudubulana lamapholisa kwafa umunye wakhe wayesebenzisa imota yebandla lezivano PF. Leli phephandaba lithi uMpofu wayengumkhokheli wabatsha kubandla leli, uke wabonakala emfanekisweni wenkundleni zokuxhumana emilo mongameli Emmerson Mnangagwa. iphephandaba leChronicle lelodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe isicoco udokotela Sikhulile Moyo odabuka eMatobo esokuba ngowakuqala ukuveza umkhakha weCOVID-19 othiwa yi-Omicron. Umoyo uphiwe isatifiketi lemali engamadola zinkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-US $50,000. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngase-DRC. Abahlamuki benhlanganiso ye-M23 babikwa bethumbe uZulu Mathupha ekuqhubekeni kwempi lanxa kulesivumelwano sokuthi kubekwe phansi izikhali kukhulunyiswane. Siziphethe ezakwamanye amazwe ngeze-Ukraine. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uthi bakhangelele ukuthi kwenziwe umhlangano wokuzama ukumisa impi lele-Russia ngenyanga kaFebruwari. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Kuyajabula ngishona njani, ngishona njani badala. Ngithanda ukubuza lapha uMalaki Mgomo ukuthi maye support uMnangagwa, uMnangagwa uthi elizwe lelo ngizabanikazi balo. Right yena uMnangagwa engu-president, yena udlame lonke lolo lwenzakala kutshawa kwabantu nyazo kwabantu ende into elula ukuthi ayinqabele kodwa ayinqabele. Maye khuluma phambi komphakathi ukuthi abantu kungabe lodlame but udlame nyalo yenza okutshengisela ukuthi masengale ebantwini bakhe bezano uthi hambani ekwenziwe udlame kokuthi ekubonakala ukuthi utsho njalo but maye kumphakathi ngapha ukhuluma ethi kungabi lo dlame ezibabhitile ukuthula. Manje laba abamsupporta uMalaki Nkobo bona bakuthathanga futhi bona bathembe ukuthi laba ngabezano PF bathembe uMnangagwa amagama akhe lawa akhuluma anti abakhuma phakathi komphakathi into ekhonya yaphuma emoyeni izomuye lo muye kodwa iqamba amange ungumbulali uyinyoka uMnangagwa akalaqiniso akalaqiniso ngisho ongombulali lelo mali phozisa abantu behlupheka ngaphesa elizweni labo vele ngazi lemkhulumele njalo uMnangagwa akalakuthula umuntu lo ngisho lakancane singakhuluma lethini lemkhomente but akalakuthula but sizafika ilanga nje uNkulunkulu ubhekile ukhangele into yonke enzakala uNkulunkulu uyayazi uNkulunkulu akanathi ti akadakwa akalibali but umuntu uyalibali kumele libe wazi
kona lokho. Sibonani kustudio 7 njani? Ngabe liyaphila? Hayi siyaphila thina. Khulumayo uPG Gamba. Eyakumangazi into yaseZimbabwe ngoba iMatweland yabancedisa ukulwa impi yaseRhodesia. Namhla sebebonga iZap ngepleti yamakaka bona sebesidla iparage erayisi enyos. Kungakho ubona lathi abe-MRP sesithi kungcono sizivusele ngoba bayehlula izaphu ngokubatshaya bebabophizandla. Nangumkandla lonkomo lamhlaba kuyabe phethe iphepha ezo-adresa ebantwini bathine kumele ukuthi siqhubeke behlelo sikagovernment. Namhla izimota zivulala abantu emgwaqweni ongamagodi. Sizibuze ukuthi ugovernment lo ungabo njani. Sike sakubona eminyakeni edlulileyo uCharles Funganga wake wacela ukuthi afake isikontiri ithara from ePlumtree esiyama kuHingwe. Umgabe wamtshela ukuthi ma kuwukuthi ufuna ukudla imali yakhe kangene endlini nabantu abakhe bedla imali besuthe. Siyakubona kuvele namanje kulokhu kuyamemetheka kabafuni ukuthi sizwe sizimeleyo. Ngapha bona bathi ne-unit accord thina ingasithinti phakathi siyimthwakazi sikhathele ngabantu basempumalanga.
Sarebonani bantu bakethu. Nzimi ndabe yathileba nje. Ngikhuluma nje seBotswana. Hey, yazi ukuthi kwese start isigcina sesithwala nzima kakhulu ngoba phela manje nga azama lesizindaba. Indaba ye transport kakhulu kakhulu eZimbabwe njengabe singakwanisa nje especially endabeni yesporo lapho. Besilungisele indaba yesporo. Ngoba isporo zonalesi isitiri kuyafanana ngoba kuvini besenza ama-plans wona ukuthi kube lesimela from Francis Town up to Bulawayo. La ma-plans wona kahle kahle azosebenza ephumelele ngapha esadile eBotswana. Ngoba esadile eZimbabwe vele isporo sifile. So government yeZimbabwe izama ukukhuphula ama-progo ebini. Izama ukukhuphula ama-progo sibili ekhaya ukuthi i-government ekhuphula indoda. Nothi i-government epangubanje uyikhi nje. Akuqedakali ukuthi ufane umuzi kamazakhela. Umuzi kamazakhela yazi ukuthi awuhlonipheki ngoba olasithunzi. Yinto efana ne-government yakithi. Ngoba khona manje ma ukwani ukhangela iziporo zifile. Imigwaqo ifile. Into ziyadula. Ngapho kusetshenziswa i-US dollar. I-US dollar khona still kuyafanana konke kuyaduriswa izinto zakhona. So ayi asakwazi. Asakwazi. Seze sikhumbula umdala uMgabe wayengcono kakhulu. Nothi lo ukhona lo ngoba ye lo muntu sesibulayele empilo. Impilo zethu zifile kakhulu thina abancane. Zifile abadala abangcono kakhulu ngoba ababona ukwabo sokwaphela. Kodwa for a yet. Kubuhlungu lo kubuhlungu. Ngiyabonga abadala. Ngiyabonga.
Balaleli besitudio 7 ukuthi indawo ngezindawo livuka njani ngofela iqiniso lokhuluma wasejabhiwayo lupane ekana. Balaleli besitudio 7 kuthiwa umuntu omdala akaqambi manga, umuntu omdala uyaphosisa. Kodwa lokho kukhulunywe ngumkandla lapho. Hayi la ngamanga straight, straight, straight. Ma ungathi uyaphuma nje uyakithi le elupane, umgwaqo waselupane lo oyeVictoria Falls. Ubone ukuthi umavodlovolo kanjani. Ma ungathi uyaphuma ngonkayi road, uyibone inkayi road ukuthi imavodlovolo kanjani. Ma ungathi uyaphuma ngalo mgwaqo ophuma uya eSolusi, ubone ukuthi umgwaqo umavodlovolo kanjani. Ma bezosibona hayi eZimbabwe, hayi eZimbabwe kumele sizonde siphathe phezulu phezulu kukahulumeni. Uhulumeni muphi lo osezizondeza esezizondeza kuye eduzane naye. Ungathi uyabheka manje ezikolweni abantwana grade 1 efundiswa ngumisi, umisi wakhona engasazi isiNdebele. Loyo mntwana uzokhupha kanjani? Loyo mntwana uzofunda kanjani? Hayi baba bavusana umkondo mani ukuthi nani izipha nani ngene esigangeni akusho ukuthi manje sekumele nilandele izalo noma kurongo sokwethu niyona kuright.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le Studio 7. Inombolo zethu zithi zona +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani labavela emazweni awezwekazi le-South America bengena kwele Melika ngokungekho emthethweni liqhubeka liqansa ngesikhathi kumelelwe ukwesulwa komthetho owafakwa ngumnumzana Donald Trump othiwa Title 42 ovimba ukungenwa elizweni kwabantu abangelamaphepha. Kodwa umthethwandaba wamisa ukwesulwa kwalumthetho usahlaziywa ukuthi uqhubeke ukhona na kumbe hatshi, kulandela isicelo sabebandla lama-Republicans abathi bafuna umthetho lo uqhubeke ukhona. Kungelani lalokhu, abachaya i-double up lokho besiza kwele Melika ngobunengi. Sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu laba kabavele eMexico kuphela, kodwa bavela iSouth America yonke. Ingathi indaba emangalisayo ukubuya kwabo baningi sibili kakhulu. Lokhu thine sikujayele sithi i-double up, ukuchapha umngcele behamba ngenyawo beqonda besiza bezengena ngapha. Ngibona ngathi kule news ezingahambi kuhle khonale emazweni wona lawo akhona, i-news zithi zona kona iporta ivuli ukuthi kona awungafika uphele uyangena soke ke sebesiza ke ngobuningi babo beminyana khona laphana njengakhathi sibekugodola insuku lezi bekungathi kuyadanisa sibili ngoba abanye bebebonakala besezitridini begodola kakhulu umqando lo odluleyo okubangela khona lokhu kuyinto efana nayo nje ukuthi indlala ukusweleka kwemali ukuzama ubungcono bempilo kuleli lizwe lase-America bayazama labo ukuthi bachaphe beze khona ngapha bachaye idabula ukuze baphilise imuli zabo bayabasola kodwa bayabafuna ngoba yibo abantu abasebenzayo bonabo yibo abantu abakhe imigwaqo abakhe izindlu abakhe imisebenzi yonke le ezima iphethwe yibo bona labo abantu abavezela khona ngale South America
abebandla lama-Republic Republicans bathi umongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu olwe-immigration uTrump wayelulungise kahle wena uthini ngalokho
udaba lolu kayisilo luka president lolu daba lwe-Congress ukuthi i-Congress ibe lomthetho ewuqumayo oqondana lama-immigrants ukuthi ama-immigrants aphathwe njani ama-immigrants laphakathi lama-immigrants la ezayo angenayo lokho okokuthi uTrump wayilungisa akulanto ayilungisayo uTrump okwenzakalayo kwaba lomthetho wokuthi laba abangenayo babanjwe babuyiselwe eMexico indaba yabo isasetshenzwa ngayo so yikho okwenzakalayo ayisikho ukuthi khonoko kwaba yisolution yokuthi laba abangenayo bangazibangena futhi umthetho wakhona uyaphela angithi uphela kuzona lezi nsuku kumbe inyanga yonale uyaphela umthetho lona wokubamba abantu bebanjwa bebuyiselwa eMexico yikho okwenza ke nxa umthetho lwana usuphela laba bavela khonale eMexico lamanye amazwe sebebona ngathi ibhoda isivuliwe kodwa keqinisweni ukuthi akulalutho uTrump alwenzayo ngoba yena wahle wabathethisa esangena embusweni kodwa ama-Mexican abantu abadila ama-drugs abantu ababulala abantu abanjani
lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwelemelika
Lalo Taikaku, how the Chalice and Lavanya combine is trouble. Smoko! My heart is heavy with sadness. Papa told me you're going away. To jail, revival in a foreign creature. On home, in your day.
Mania Day ingoma ka Lloyd G oyazakala ngelithi Lavender isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukaniswa kwemingcele yokuvota olwedelimitation olwethulwe izolo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama ngu-Chris Gande, yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.